Siyabonga Chris Losandra, siyalamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 19 kuLwezi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga.
Lo ntungameli Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Yesu sifuna basixolise sibili kakhulu ayikhona mbijana. Ngoba kutsho ukuthi phela bona kule njongo abavele belayo ngoba ngangabala njongo ngayinto le yahle yaphela ngo-2002.
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai wethesa owake waba ngumongameli wele-South Africa umnumzana Thabo Mbeki umlando wokuphathisa uhulumende weZimbabwe ukuqilibezela kukhetho luka-2002.
Uma kungenzeka ukuthi le nto iphathwe kuthapha, kungenzeka ukuthi sibone ukungqinikelana okukhulu okungaba lakho ukuthi kuphazamise isimo sezinto ezweni laseZimbabwe, okufana nokuthi kungenzeka ibe khona impi.
Abalandeli bebandla leZANU-PF batshengisela ezitaladini izolo lalamuhla ekuseni edolobheni leMaswingo besithi bafuna ukuthi ezinye iziphathamandla zebandla leli zitshiye izikhundla ngesiphangiphangi.
Uhulumende uthi iningi labantu elizweni lokhulingela zambuzi okubangela ukuthi lisebenzise iganga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai sete seyinkokheli yeSouth Africa ikakhulu owake waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Thabo Mbeki umlando wokuphathisa kudaba lokuqilibezelwa kukaZulu kukhetho olwenziwe ngo-2002 njalo uthi kumele axolise. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama uyalandisa.
Impumela yenhlolisiso yequla labomahluli elakhethwa ngumnumzana Mbeki ngesikhathi engumongameli weSouth Africa elibalisa uJustin Dihang Museneke lo Justice Sisi Kampepe iphethe uthiwa mayethulwe kuZulu ngolwesihlanu ngemva kwesinqumo esethulwe lidale laphezulu leConstitutional Court kulelo lizwe emva kokuba abephephandaba leMail and Guardian bedonse iminyaka elithumi lambili bechukana lamadale ukuba bayitholiswe labo kwazakala ukuba lwaqhutshwa ngendlela nalo bahatshi. Emhlanganweni lentathali zindaba owenzelwe esigodlweni se-MDCT e-Harvest House eHarare lamhla wokupha umbono wakhe ngemva kokwethulwa kwale report, umnumzana Tsvangirai uthe impumela yalinhlolisiso isibagezile bona njengebandla ebelikade lihlaba umkhosi sonke lesi sikhathi ukuthi ukhetho luvele lungaqhutshwa ngendlela kuleli kusukela ngomnyaka ka-2000. Umsekeli wesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo uyagcizelela ukuthi akubamangalisi okumunyethwe yiripoti le ngoba bekuvele kuyikho abekade bekutsho sonke lesi sikhathi.
Emini lantambama kusukela ngo-1990 asitshela uZulu lomhlaba jikelele ukuthi iZANU bayantshontsha ukhetho kwakungela bantu ababefuna ukusizwa. Sasisenzwa ngazani into esikhulumayo asiyazi. Hhatshi namhla kube kuhle le nxa sokulithumi lambili yeminyaka simelele ukuthi saziswa but sokusigezile.
Umakhumalo uthi eleZimbabwe likulesi simo elikiso ngenxa yokwenza kwenkokheli yeSouth Africa kanye leyamazwe aweSadik.
Sasithembe ukuthi kungenzakala kubi yibo abokuqala okutshengisa uZulu lomhlaba jikelele ukuthi hayi bona sihambile sakhangela ama-elections eZimbabwe kawamanga kuhle but yibo abokuqala ukuthi baqamba amanga. Yeso sifuna basixolise sibili kakhulu ayikhona mbijana ngoba kutsho ukuthi phela bona kule njongo abavele belayo ngoba ngangabala njongo ngayinto le yahle yaphela ngo-2002.
Ihlanganiso ezizimeleyo okubalisa e-Election Resource Center, ERC, lamhla labo bethule umbiko osola ukwenza kwahulumende wakwele South Africa, bethi kumele baxolise kuZulu weZimbabwe phezu kokwala kwabo ukuyethula li-report exazulula phezu kwendlela ukhetho luka-2002 lwaqhutshwa ngayo kwaphetha kuthiwa kunqobe umongameli Robert Mugabe. Impumela yalokho kucubungula okwenziwe kukhangelwa ukhetho luka-2002 liqula lababeze kuleli ukuzabona ukhetho luqhutshwa le-Judiciary Election Observer Team likhokhelwa ngababili ababalisa uJustice Dihang Moseneke lo Justice Sisi Kampempe. Icine sekuthiwa mayikhitshwe noma kanjani lidalela phezulu leConstitutional Court lakwele South Africa emveni kokuba abephephandaba leMail and Guardian bekhwezelo ludaba edalela eParliamente bethi kumele uZulu aziswe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Abalandeli bebandla leZANU-PF batshengisele ezitaladini izolo lalamuhla ekuseni edolobheni leMaswingo besithi bafuna ukuthi ezinye eziphathamandla zebandla leli zitshiye izikhundla ngesiphangiphangi. Abalandeli labo abasekela icele leZANU-PF elicatshangelwa ukuthi likhokhelwa umnumzana Emerson Mnangagwa bebefuna ukuthi iziphathamandla zaleli bandla umnumzana Sikamayi Mavaire lomnumzana Kutakwashe Basikiti batshiye umsebenzi njengoba becatshangelwa ukuthi bafuna ukugenqula umongameli umbuso kamongameli Robert Mugabe. Imbiko esiyitholileyo itshengisa ukuthi kube lokugijimisana phakathi kwabalandeli abalembono etshiyeneyo abagoqela abasekela unkosikazi Joyce Mujuru ocatshangelwa ukuthi ukhokhela elinye icele leZANU-PF elifuna ukuthola izikhundla eziphezulu emhlanganweni webandla leli ozayo owe-Congress ngompalakazi lonyaka. Abatshengisele lamhla ekuseni babikwa benze lokhu emahofisini kaBasikiti ongumphathintambo wesabelo seMaswingo. Kasenelisanga ukukhuluma lomnumzana Mavaire lomnumzana Basikiti ngalolu daba. Sokuxotshwe abagcini sihlalo abayisishiyagalolunye kubandla leli ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano wePolitburo ozakwenziwa ngomgqibelo. Umhlangano lo ukhangelelwe ukwethula izinqumo zokuthi kuguqulwe isisekelo sebandla leli ukuze umongameli Mugabe athole amandla okukhetha abantu abafunayo ezikhundleni zomsekeli kamongameli. Ibandla leli selikhangelelwe ukwenza ukhetho lukamongameli kuphela ukuthi ke abanye bakhethwe ngumye umongameli Mugabe. Konke okwenzakala kubandla leli kukhanya sokudidanise ingqondo yabaphakathi labaphandle kwelizwe abathi kuyenzakala ukuthi kube lobudlwangudlwangu eZimbabwe obubangelwa ingxabangxoza ekuZANU-PF. Omunye walabo abacabanga njalo ngumnumzana George Mkhwananze oyingcwethi kwezombusazwe otshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi kuyethusa okwenzakala kubandla leli.
Bukele babhekile bayasibona isisana sana seZANU babamba amaphaphu abazi ukuthi kuyozala ngomoni. Kodwa-ke noma kunjalo kusuke nje kube thusa ukuthi mhlawumbe uma le nto ingazange yaphathwa ngesineke kungenzeka ukuthi iphahlakele ezandleni zalabo abacabanga ukuthi bayibambe ngophondo. Ngoba ubokhumbula phela ukuthi lapha sikhuluma ngabantu abanye babo abangamaqhawe empi yokuletha uzibuso eZimbabwe. Asilwazi usekelo abangabe benalo kunhlangothi zombili zona lezi ezilwayo. Uma kungenzeka ukuthi lento iphathwe buchapha kungenzeka ukuthi sibone ukungqikelana okukhulu okungaba lakho ukuthi kuphazamise isimo sezinto ezweni laseZimbabwe okufana nokuthi kungenzeka ibe khona impi. Into enjengaleyo ngeke uyivalele ngaphandle ukuthi ngeke ibe khona.
Yebo ke kungenzakala khonokho kuzahamba njani nxa sikhangele izizalo zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa?
Noma nje abantu benalo uvalo bebamba amaphaphu ngezandla ukuthi kungase kuqhamuke impi nodlakela olukhulu ezweni laseZimbabwe. Okungaba khona futhi okungagcina kuyizithelo ezinhle ukuthi lokhu kungasuka kwenze isimo senguquko ezweni laseZimbabwe sihambe ngejubane elikhulu okuzokwenza ukuthi lokhu abantu akade behleli bekulindele okwesikhathi eside ukuthi kube khona inguquko engaletha umahluko ezimpilweni zabo kungahle kudalwe yiyo le nto ekhona phakathi kweZANU ukuthi kwehlule abamabandla aphikisayo ukuthi badale umahluko. Kodwa-ke ngokudilika kwamabandla aphikisayo ngoba siyazi ukuthi ngokhetho lwedluleyo kwenzakalani, ushintsho solungeza ngenxa yezenzakalo ezenzakala phakathi kweZANU okungagcina kudala ukuthi inguquko nomahluko abantu abavele bewulindile kuze ngokushesha udlalo kade kulindelwe.
Lo mnumzana George Mkhwananzi ingcwethi kwezombusazwe njalo eyisizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Nilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ikhansile yakhobulawayo isiyakhele abantu abahlala endaweni ezingekho emthethweni izindlu ezifika phose amakhulu amabili i-197 ekade behlala endaweni ezifana leKilani, Richmond, Ngozi Mine kanye leTrinance izama ukuqeda udubo lwabantu abahlezi bengelasithunzi. Lokhu kuyingxenye yokunanza ilanga le-World Habitat Day lona ebelithakazelelwa emhlabeni wonke jikelele ngenyanga edluleyo. Kubika uNotando Spanda.
Idolobho lakobulawayo lithi lilemuli ezingaphezu kwamakhulu ayisikhombisa i-700 ezihlala kulezi ndawo ezingafanelanga, inye imuli ilamalunga ayisithupha, kungakho lezi zindlu esezakhiwe ziyingcosana nje. Lanxa ilanga le-World Habitat Day lananzwa ekuqaleni kwenyanga kaMfumfu, umeya wedolobho lakobulawayo uCouncillor Martin Moyo uthi bakubone kufanele ukuthi balithakazelele lapho benika lezi zindlu kulabo akade behlala endaweni ezingekho emthethweni.
Singa ezinye indawo dala lapho esingathi thina bantu hlalani lapha ngokusemthethweni. Into ekhona ukuthi lizalungisela abantu lithi sesilungiselela phana. Libabale 1, 2, 3, 4, 5, 50 abantu laphana. Abantu laba bayabe bebhadala imfanelo okufanele bezibhadale. But kuzakuba labanye njalo abazabuya beze baxisa.
Umnumzana Joel Ntini okhangela amalungelo oluntu uthi kuyakhwabitheka ukuthi council yenze imizamo yokuhlalisa laba bantu kutsha ngoba iningi lilokhu laswela indawo yokuhlala eqondileyo ngemva kokubhidlizwa kwezindlu ngohlelo lwe-Operation Mrambathwina ngomnyaka ka-2005.
Ama-forced evictions are driving people deep into poverty. So nxa ilanga lanamhla sikhangele ilizwe lethu leZimbabwe ukuthi abantu bahlezi njani. Nxa singakhumbula ngomnyaka ka-2005 kwaba le-Operation Mrambathwina. And Operation Mrambathwina actually yabisela abantu emuva. Nxa sikhangela amagains akade bewayenzile kundaba zokwakha izindlu zabo abantu behlezi ukuthi babehlezi njani.
Unkosikazi Tryphene Svanda ungomunye wabahlala eNgozi Mine uthi kuyajabulisa ukubona abanye babo bethola izindlu ngoba labo bakuluhlu lwalabo abamelele izindlu.
Sisedumpside bani lapho kulahlelwa khona izindlu emarabu. Le mpilo le siyenziwayo yokukhethwa ngabantu ukuthi lo ngowengozi kubamba labantu abethu esikolo bayamkhetha abanye abantwana sondela ngale ngozi, sondela ngale ngozi agcina umntwana engaselathando kwesikolo.
Ikhansili iyakhele sikolo kulindawo esesiqalile ukusebenza lanxa singakatholi imvumo yokuqhuba imihloliso. Umkhosi lo wokuqhuba lezi zindlu uphathwe ngaphansi kwendikimba ethi Voices from the Slums. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguNothando Spanda.
Uhulumende uthi iningi labantu elizweni lilokhu lingelazambuzi okubangela ukuthi lisebenzise iganga nxa lisiya ngaphandle ngesikhathi umhlaba unanza ilanga elabekwa ngumanyano United Nations ele World Toilet Day elokukhuthaza abantu ukunanzelela ukuqakatheka kwezambuzi. Umphathintambo wezempilakahle uDokotela David Parirenyatwa ubika isithi uhulumende ulokhu ekhuthaza indona labo sobhoko emaphandleni ukuthi labo bekhuthaze izakhamizi ukuthi zizakhele izambuzi ngoba uhulumende engenelisi ukwakhela wonke umuntu. Ngusenjalo umgcini sihlalo wenkayi Rural District Council umnumzana Sicelo Mpofu uthi ezinye izakhamizi kanye lezikolo sezakhelwa izambuzi inhlanganiso ye-UNICEF kodwa kulabanye abalokhu bengelazo.
Into ekhona nje elizweni leZimbabwe jikelele uhlupho olukhona umumo wemnotho. Nangoba nje isamende sithengeka sikhona lezitolo ezithenga isamende seziseduzane labantu kodwa umumo womnotho imali ayikho ezandleni zabantu. Khathesi iprogramu esila yona le yokuthi ihulumende ile yaba le yathola uncedo ku-UNICEF oluyilo olu ncedisa izikolo ukuthi zakhe ama-toilet. Sikhangelele ukuthi nje kusikhathi esilandela kuminyaka obuyayo singabe sesilabanye abazabe bekhethiwe izakhamizi engathi abakhulileyo nabagogekileyo nabangayeneli abangalandlela zokuthi bangathola imali abazakhela ama-toilet alululuhlu oluthatha olufuna isamende silutshwane kulalo qathanisa lalolu olukhona nje kathesa ukuthi nxa usakha i-toilet kumele kube le-five pockets ikhona enye indlela asebeyizuzile i-toilet kungaba le saka elilodwa uyakha i-toilet yokuthi isebenze
sesikhangela khona emaphandleni kakhulu emaguswini lazo ziyafinyelela yini lezi nhlelo
ya ziyafinyelela kodwa hathi ukusuthisayo akusuthisi sibili kuyafunakala ukuthi ngabe kulama-NGOs angena ngokuningi wawo azama ukuthi ancedise izakhamizi ukuthi zibe lama-toilet
udaba lolo lwezambuzi luhamba ndawonye lolwamanzi wona amanzi abe khona yini lapho kwakhiwa lezo zambuzi ukuthi zihlanzwe ikakhulu ezikolo
amanzi akhona lapha nalaphana kodwa ayisikuthi izikolo zonke zilamanzi uhlelo lolwe-water and sanitation okwakhathesi silezi bhurane ezidrilwe ufase 1 bezikhangela izakhamizi zengezekho esikolo ufase 2 lawo bekhangela izakhamizi mekusikhangela ukuthi kusiya kufase 3-4 singabe sesikhanga ngokuba uhlelo lukhona ukuthi ngesikolo ngesikolo kube sibe limele le ndawo lapho esithola khona amanzi angapheliwe
lo umnumzana Sicelo Mpofu umgcinisihlalo wenhlanganiso yenkayi Rural District Council obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le enkayi.
Uhulumende wakwele South Africa uqhubekela phambili eqinisa uhlelo lokubopha lokubuyisela emuva izizalwane zakwamanye amazwe eziselizweni lelo ngaphandle komthetho. Labo ababotshelwa leli cala bagcinwa endaweni yelindela bengakabuyiselwa emazweni abo. Izizalwane zeZimbabwe sezike zavalelwa elindela zithi abavalelwa lapha bathole nzima ngendlala ukuphathwa njengezichaka kanye lokuhlawuliswa amaqubaquba emali yesifumbathiso. Kubika uBenedict Nhlapho.
Kulezi nsuku badlimbuya ngoluthi abeZimbabwe laba kwamanye amazwe abahlala kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Amapholisa aphithizela ikakhulu ezitaladeni zeGoli egola labo abangelancwadi zokuhlala elizweni ngokusemthethweni. Iningi labeZimbabwe asebeke babotshwa basiwa enkambeni elindela lapho abalindela khona uhambo lokubuyiselwa emuva bathi simo kasisihle kule inkamba. Ijahe elisakhulayo elikhethe kwaziwa ngokuthi nguNyson Ndlovu uhlale inyanga ezinhlanu elindela ngoba iziphathamandla zaleyo ndawo zisithi kazikukholwa ukuthi ubuya eZimbabwe. Uthi esalapho kwathiwa abuyise imali esifumbathiso yamarandi ayinkulungwane lengxenye 1500 kodwa bayitshayela esikhewini yena waqhubeka evalelwe. Ugogo oselina mabhena ozala uyise kaNyson uthi kugcine kubizwa yena ukuthi asuke eZimbabwe aze eGoli ezofakaza ukuthi uNyson ngempela ngumzukulu wakhe ozalwa eZimbabwe. Ugogo mabhena uthi wehlisa inyembezi ebona umzukulu wakhe.
Bamgcina inyanga ezingu-5 bathi ngakwazi ukukhuluma indawo zakhe lapha ahlala khona. Wala wathi mina ngabatshela, wathi ngabatshela babemphikisa. Mbona lokhu wondile edatshukelwe esengana semuntu sesisibhonda nje. Wathena yena kodwa kuyalanjwa uphathwena ngeporridge ipapa balidla ntambama.
Umalumake kaNyson umnumzana Give Mosibanda uthi okwamzwisa ubuhlungu ludaba lokuthi umzukulu wakhe wadlelwa imali kanti ke laselindela lapho etshona lokulala ngendlala okwenyanga ezinhlanu. Uthi akuthabelayo ukuthi ngemva kobufakazi bukagogo uMabhena umzukulu wakhe wahle wabuyiselwa eZimbabwe.
i-1500 bafona lapha bona phakathi kona nabethu bacela i-1500 ukuze bamkhiphe umfana kodwa yanyamalala i-1500 yakhona umfana wazi wahlala leyo 5 months kodwa imali bona beyithathile. Sasihlukumezeke kakhulu ngoba sasingalali nokulala sometimes noma nje ukuhleka kuba khona noma kufiwe kodwa khona kwakubuhlungu kakhulu enhlizweni zabantu.
Abanye bakhala ngokuthi elindela lapho baphathwa njengezichaka njalo bagcina sebehlala isikhathi eside. Omunye oseke wabotshwa kwamahlandla athize wayavalelwa elindela ngumnumzana Mlungisi Madabudabu Jabalala. Uthi yena-ke wagcina ehlala inyanga ezintathu kulokhu kuthiwa ibhasi igcwele. Laye-ke ukhala ngesimo esekulindawo.
Isiphatha sikho kahle elindela. Usudle ngo-4 usidlela okwa ntambama usile evalelwa kuze kuye kusa. kuyagcwala especially njengesikhathi festive season kanje abantu bazaboshwa behlala laphana ugcina bengasadeportwa in time yikho lapho kwenza ukuthi uciniswe kugcwele kakhulu abantu ihygiene ayikho kahle impela.
Kusenjalo uhulumende weSouth Africa usanda kuveza ukuthi kuchithwa izigidi zamarandi ezisitshiyagalombili ngenyanga ukusuthisa indingeko zabantu abagcinwa elindela ngodaba lokuthi abantu bagcinwa kwedlule inyanga ezintathu esemthethweni. Umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya uMnumzana Malusi Gigaba uthi kwesinye isikhathi ababotshiweyo kabafuni ukuchaza ukuthi bavelaphi. Uthi ugatsha lwakhe luzama ngazo zonke indlela ukuthi kungephulwa amalungelo alabo asebeselindela belindela ukuphindiselwa emuva. Lobanje ngo-2010 uhulumende weSouth Africa wamemezela ukuthi bonke abeZimbabwe abaselizweni ngokungekho emthethweni kabeze bezothola incwadi ezibapha imvumo bane ngokwamagama abangazange bazithole lezi ncwadi. Abanye ngabahle besabela khatshana kanti abanye yilabo abaswela incwadi zokuzalwa okwenza behluleke ukuthatha amapasipoti. Ngimele Studio 7 eJohannesburg eSouth Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Studio 7 Live Talk lamuhla sihlaziya ukuqhubeka kwenhlupho esibhekanelo zulu kwezenotho ngoba iningi bengatholi umsebenzi njalo iholo lingatholakali eleneleyo ukunakekela imuli.
Tumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Lifake kancane ezandleni zika Chris Gande esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingali chona njani zulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami ngu Chris Gande sidibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Lamhlanje sixoxa lo mnumzana Richard Gundane umkhokheli wenhlanganiso yeZimta. Sixoxa ke ngodaba lokukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo. Hayi siyaphila siyakwamukela kuhlelo.
Hayi siyabonga kakhulu.
Ya ungasitshela ke ngodaba lolu olwe bread basket esizwa kuthiwa abantu sebefuna imali efika iphose i$600 imuli ukuthi iphile.
Yebo sibe lo mhlangano we Apex Council izolo eHarare. So indaba le ibe indaba esikhulume ngayo. Sibona thina ukuthi ibread basket lamanye ama expenses amaningi ama goods and services amaningi esiwafunayo ukuthi siphile njengesisebenzi. Abantu nje lapha eZimbabwe bafuna imali edlula $600. Into le siyibonile thina sibili. Sinese sibhala ke eyinye incwadi esithumezeleyo kuhulumende kwenze ukuthi sihambe belungisa ke ibudget ka-2015. Bakubone khonokho ukuthi khathesi ibread basket lezinye izinto ezifunakalayo imali yakhona isidlula i-$600. Sakubhala ke kunjalo ukuthi ngabe ibhadala isebenzi esingaphansi bangasoze balokhuze basebenzisa i-$500 kodwa basebenzisa imali elesilinganiso esikhotha sifike i-$700 ama-$680 khona ngale ukwenzela ukuthi-ke abantu bakwanise ukuthi baphile ngoba into elapha ngeyokuthi siyabe sikhangela ukuthi izisebenzi lemuli zabo kumele ukuthi nabo baphile. Imali esiqambayo nxa sikhuluma ngezebhajethi siyabe siqamba imali eyenza ukuthi bakwanise ukuthenga zona ezizinto ezithiwa ngama-basic ukwenzela bakwanise ukuthi baphile njalo bakwanise ukuthi baqhubekele phambili besebenza.
Ngasithi umuntu uholile imali lamhlanje kuthatha insuku ezingaki ukuthi athi nakasela imali yakho?
Hayi iyahlithele khona apho ngoba into ekhona lapha ukuthi abantu abaningi balezikwereti ngoba uhlupho loluka luqalisa ngakhathesi abantu abaningi abaqedanga ukuthi baqedise izikwereti zonke so khonapho kutsho ukuthi imali yami ngayekuyavele ukubhajetha kakusela ngoba isisebenze kudala ikuyithatha nje vele uyibeke endaweni yayo abantu bayebemelele abezikwereti bayebemelele njalo
nxa siqathanisa umumo wona lowo emadolobheni lasemaphandleni uyafana yini
vele labo abakwaziyo ukukhalkulate izinto zamalokhuzeni zamapoverty bottom line lama bread basket kukhanya ukuthi izinto zakho naziyachiyana lezigaba lezigaba so ngesinye isikhathi uyabona ukuthi nxa sisemadolobheni lapha ezinye izinto zingaba zichiphile ngoba ziseduze zitholakala ebusy nxa sesisiye emaphandleni sokungena i-transport fare izinto ziyagcina sezidula kumbe ezinye kazitholakali khona ngale so sokucina-ke sokhanya ngane ezinye izinto ziyadula emaphandleni ethawuni lapha ziyatholakala lula zibe sesichip kodwa-ke kukhona okunye ukuthi uyabona ukuthi njengama-products awe-agriculture okunye okudla okutholakala emasimini kuyabe kuchiphile lakho emakhaya so asikudingi-ke khonokho ukuthi izisebenzi ezisemaphandleni nezisemadorobheni siyabe sidinga ukuthi bathole imali elinganayo kodwa-ke esikudingayo ukuthi njengoba kulobunzima obuthize obusemaphandleni izisebenzi ezisemaphandleni lazo zithole i-allowance ethiwa yi-rural hardship allowance ngoba kukhona ukuthi kuzamele ukuthi babe bedada amabhasi bedubeka bedinga lokhu lalokhuyana so kumele ukuthi baphiwe imali ye-allowance yona leyo ukwenzela ukuthi bakwanise labo ukuthi baphile njengalaba abasebenzele emadorobheni
hayi kwenziwa kale isikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga kakhulu kulungile balaleli libe lelanga elihle
hayi lathi sibongile ube lelanga elihle lo-ke bekungumnumzana Richard Gundane umkhokheli wenhlanganiso yezimta ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lilale igama lami nguChris Gandhi
siyabonga jaha lezanzi ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo ngelanga elifanayo sifike komlindo yagcina kodwa singakehlukana isikhangele ebezihamba phambili
umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai wethesa inkokheli ye-South Africa ekakhulu wakwaba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Thabo Mbeki umlando wokuphathisa ekuqilibezelweni kukazulu wezimbabwe kukhetho
kuyaqhubeka ukulwisana lokudonselana kubandla lezano PF.
Uhulumende uthinengi labantu elizweni lokhu lingelazambuzi okubangela ukuthi lisebenzise iganga.
Ayihlukane mthwakazi omuhle olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga sikhona pha eWashington DC.